go VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 7 kuNcwabakazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
siyanavela ukuthi abantu sibili balokufuthela nokukhula abantu bazondile intengo yezinto iyakhwela nsuku zonke. Kuluma kanje namhlanje isinkwa sesiku-$8 kwezinye indawo lapho esishiphe khona i-$7. Kuluma kanje intengo yamafutha ikhwelile.
Ibandla le-MDC lithi uZulu kumele aphatheke ngobuningi ekutshengiseleni kwalo esitaladeni ngeviki ezayo phezu kokutshabalala komnotho.
Abantu abalakudla nalo umumbu uhulumende ozama ukuthi khona abanikeze ngiyabona bayazama ukuthi barotate kumbe bashintshane kodwa umlutshwana lwalo umumbu.
UZulu weMatopo ubhekane lendlala embi njalo uthi usizo lokudla osolucelwe nguhulumende kwamanye amazwe ngabe luyaphuthuma lumfinyelele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi uZulu weZimbabwe kumele aphatheke ngobuningi kuhlelo lwalo lokutshengisela ngokuthula ezitaladeni zeHarare ngolwesihlanu lweviki ezayo phezu kokutshabalala komnotho. Ibandla leli libikele amapholisa ngenjongo yalo ngomvulo. Amapholisa wona avikwa ephange alivumela ukuthi liqhubeke ngohlelo lwalo. Lanxa abanye besithi bazaphatheka ekutshengiseleni lokhu, abanye bathi kabasoze bazihluphe ngoba kungasoze kubasize ngalutho. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU yona ithi iphakathi kokuzwa imbono kaZulu ngolwayo uhlelo lokutshengisela phezu kokungakhwezwa kweholo lezisebenzi kanye lokudilika komnotho. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso le emhlubulweni weWestern Region umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyanavela ukuthi abantu sibili balokufuthela nokukhula abantu bazondile intengo yezinto iyakhwela nsuku zonke. Khuluma kanje namhlanje isinkwa sesiku-$8 kwezinye indawo lapho esishiphe khona i-$7. Khuluma kanje intengo yamafutha ikhwelile almost $10 per liter. Akuna nto ebambekayo ushukela wonke kukhwelile singathi thina khona okwe sikuthembele ukuthi ngama-basic commodities aqansile wonke. So abantu kulokufuthelana abantu bemjova ngapha laba imjova isikhwelile kuthi labo vele abalingazi bemjova labo bazobuhlungu ngoba petroli kwelile ndabantu abasagadi futhi nabona ababagada amabhasi la e-50 cents amabhasi akona abantu bemalayini akhona ayisabeka. So akula morite abantu bafuthelene. So ke kukhanya kule ngozi yokuthi ngendlela abantu abafuthelane ngayo kungananzela ukuthi abantu bangathengisela lobanini. Siyakwazi ukuthi abaye bengayo bethi ngxa ye-16 kodwa ngokunxa sinanzela umumo kuzisebenzi lobanini kungenzakala loba kuyini ngoba abantu bathi bona khathesi eZimbabwe ukuya emsebenzini akusabancane. So ke kule ngozi yokuthi kungavuka nje kwelapho ukuthi zi
lina njengenhlanganiso yezisebenzi siyakhumbula ukubana lathi lisadinga ukuthi nizisebenze zithini ukuthi kuyewe phambili. Likuhambisa njani lina ngalesi sikhathi?
Okwenzakala kuliqinisa ukuthi bekukhulunyiswa ngalabantu ngokuthiyana kwezigaba. Imbiko leyo ihamba isiya head office okuyiyo i-national office yethu eyiyo ebamba imbiko yonke. Kodwa-ke lapha mina sengizwa abantu beyixoxa abantu bafuthele nabantu uzwa besibona lakhona ukuthi belithwene isikhonsata lingadlalisa isikhathi seliphuzile into lengaliyenze kudala ibokusebantwini. So kusitsho ukuthi lanxa ngingathi ukuthi kwezinye indawo kwenzakalani kodwa-ke njengabantu abahambayo ukuphumuyele uzwa abantu beyixoxa uphumuyele ukhanye ku-social media sikwamanye ama-groups esixoxa labantu akula muntu othule abantu bonke bayaxokozela bathi bona into leyo eyokuthi kutshengiselwe kumbe kuqala leyo msebenzi vele sokuphuzile. So-ke abantu vele imbona ngathi khathi sebemele i-date kuphela ngoba kumele abantu abasafune into.
Manje wona umumo unjani? Sikhuluma nje abakaqalisi yini amapholisa ukubhodabhoda njalo labantu abesabi na ukuthi bazatshaywa kumbe babulawe?
Wena ukuliqi iqiniso ukuthi umumo amapolisa yebo kambi siyabona ama roadblocks uyathi uvuke ukusenza students ukuva ama roadblocks amapolisa akhona lapha laphayana kodwa ke okwabantu kwesaba abantu weza besoka bethi hayi thina vele eZimbabwe sasafa kudala ongayisi kufaka kuphi abantu bajondala bathi khona kwesifadi kwakho silohlupho olukhulu abantu bazibangikhomsa omunye umuthi wakhulunywa ngujulius ezemuva le owathi yena amagwala afa kaningi betulala olokufa lingakafihi so ngokunjalo kokhanya kusengqondweni zabantu uthi kade ezilouthona uzesaba ngumungesabi pho ongayisi kufaka kuphi njalana la amapolisa nalala ukuthi abopha abantu akhathele amapolisa afana naye nabo bafisa ukuthi ngandole ziyajiwa ngoba izitolo ezingena kizo amabhesisi akhwelile imijova le sikhuluma ngalo abakhatha khonapho so laba bakhathele outhi yengxela enhliziyo zapho ukuthi abantu abawaphuza bolani lisilungiseleni so ke ngibona ungathi hayi okwesaba khathesi abantu sebefuqe baze bathi ngxa emdulini okuthi angisaboni bejibilika futhi ngoba abasafuqe kodlala basebekhona so mbona ngawesaba hayi singakucabangi kakhulu abantu sebefike lapha bathi hayi ngakuyikufa kube yikufa kodwa thina sokufanele silungise izinto zethu.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo weZCTU emhlubulweni weWestern Region ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Uzulu wemaphandleni ematopo uthi ubhekane lendlala embi kakhulu njalo uthi usizo lokudla osolucelwe ngohulumende emazweni womhlaba ngabe luyaphuthuma lumfinyelele. Iningi lithi okwenza umumo lo ube mubi kakhulu ikubhidlika komnotho okuqhubekayo mihla ngemihla. Uhulumende izolo ucele abakwamanye amazwe labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi baphathise izizalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezinhlanu ngokudla. Elemelika lona lithi selitholele abantu abangu 360,880 ukudla abazakwabelwa kusukela ngenyanga ezayo kusiya kumbimbitho ngomnyaka ozayo. Ustandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo wake waba ngumgcini sihlalo weMatopo Rural District Council njalo oseyisiphathamandla sebandla leUnited Movement for Devolution umnumzana Henry Ncube yena othi muvi umumo eMatopo.
Abantu abalakudla nalo umuntu uhulumeni ozama ukuthi khona abanikeze ngiyabona bayazama ukuthi ba rotate kumbe bayintshane kodwa umlutshwana lwana umuntu kudingeka ukuthi kungeze isifindo sokungezelela ukudla okuningi ngoba abantu izulu alinanga total especially imatoko yonke nje khathesi ngikhuluma nje isikwakwa ngithosona isifuya sidobhe lutho sidobhe amasango.
Kwabiwa njani lokhu kudla emaphandleni ubona ingane bonke abantu bakufinyelela yini kumbe lakho kugcina kusize abalutshwana?
Kuvele kuhlala kulohlupho laba abayebayo lanxa bengabosobhuku lawo mabhalane kwesinye isikhathi bayathatha uhlangothi oluthile kungakhalekeki ilumbi ngezepolitics kumbe asizo zepolitics uyawazi ukuthi kulomunye ozonda omunye okungethanda omunye abanye balempiza zemdeni and so forth but-ke into enginanzelelayo sebesukile ukuthi banikeze labana abayibo abafuna ukudla kakhulu abagobileyo engathi ngesikhiwa ngama-chronical ills those who are very weak.
EMat South abantu abaningi bathembe izifuyo zilamanzi kulokudla bayathola abantu inzuzo ngazo.
Uyakwazi khathesi kunzima amanzi kawekho ngoba izulu kalikho yebo anala uthi ukuphefumulo kutshengisela ukuthi okugcina isifuyo sokunjani sokudura ngoba sokudinga ukuthi udinge imithi yokuinkomo kathesi kazi ilantengo esingathi iqondile njengoba uhulumende wasusa imali yakwamanye amazwe wathi kusebenzisa imali ekhaya. Izinga kumbe ukuqina kwemali ekhaya kuyathandabuzeka ukuthi kathi yona inkomo ivele ingathengiswa ngemalini khona lapho zike zahamba zale elwaconcord eMatopo North bezama ukuyathengisa abadala abasuka bakhuphe zabo ezinye bazibuyisele emakhaya bathi kungcono-ke ukuthi bazigcine. Inkinga ababhekane layo abadala amadlelo awekho angathi alokudla kuphinde kuthi ukudla nakho kukhona emadorobheni yebo kungaba kukhona kodwa kuyadura njalo amakhampani kafanise ukuthi khona ayenze ukudla okweneleyo ukuthi abalimi bengathenga besitha inkomo ya kukhona khona lokho kodwa inzuzo ke ayikho.
Umnumzana Henry Ncube wake waba ngomgcini sihlalo weMatopo Rural District Council. Okwamanje uyisiphathamandla sebandla le-United Movement for Devolution lona elikhokhelwa ngumnumzana Love Momo yo. Ubexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseMatopo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulombalisi wePlumtree obhubhele engozini yemota ngesonto duzane leMarula ngemva kokubhewuka kwemota abehamba ngayo. Kulimale abantu abalishumi lambili kulingozi. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende selobelane isivumelwano sokubhadala isikwelete samagetsi kunkampani yakwele South Africa e-Eskom ukuze ivulele njalo eleZimbabwe amagetsi. Lithi njalo iZimbabwe izahlawula i-Eskom imali engena ku-$890,000 viki ngeviki. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazi beStudio 7 nakanye labalaleli sithanda ukubonga ithuba leli esiliphiwayo ukubana sikhulume kusemoyeni yethu. Nantanda ukukhuluma ngenhliziyo yobuhlungu maqondana le ndaba zemali yeZimbabwe. Kunzima lokhu ukuthi basisebenzisa imali engekhoyo bevalisa imali ezikhona ukuthi bayenze phela imali yeZimbabwe la ibe khona kunzima. So ugcina ungasawazakali ukuthi siqonde ngaphi, sibambe ngaphi. Ama-ecocation angikhona aqansiswa imali kutshajwa amanye ama-interest. Bayisicela uhulumende lapha kangenela asilungisele indaba leyo ukuze kuqonde. Ngiyabonga, ngicela ukungaziqambi ngebizo lamhlanje.
Hallo, balaleli le Studio 7 namu isibanda. Hey, bakithi lapha silo horrible minister we finance angikwazi the worst ever since kusese iRhodesia kwazi wayo sayongena kuZimbabwe. Hayi lo ubaba, hayi yazweli kalathando kalani izinto aziyenzayo vele kwizibuhlungu ngezokuzwisa ubuhlungu abantu beZimbabwe. Angikwazi ukuthi umuntu lo ugcinelweni umthuli Ncube lo. Yabo.
Salibonani basakazi abahle. Siyabonga ukuthi sifonele basakazi weStudio 7. Elami engicela ukulidlulisa, ngithanda ukukhumbuza ikakhulu isizwe sikaMthwakazi sonke endaweni yakithi eZimbabwe. Izinduna, amasobhuku, wonke nje abaphathi bendawo yasemathebeleleni uRemangwe, yonke indawo yasesikhalangeni esindebeleni, ukuthi manje ngendlela engibona ngakhona, ngibona ngathi sokusile kakhulu ukuthi sokuyisikhathi sokuthi abantu bazama ukuthi beyecela izulu endaweni ezifana nabonjelele lapho kwakucelwa khona izulu vele kudala. Umsebenzi wezinduna ngibona ngathi zihleli phezu komsebenzi wazo ukuthi zikhumbuze abantu ukuthi ngesikhathi esinje sokumele ukuthi beyecela izulu. Abantu basesindebeleni babhuqabhuqwa indlala iminyaka yonke ilandelana, kodwa aba-organize ukuthi kuke kwenze usuku lokuthi kumbe abantu bazile or abantu behambe wonke bethumela abantu babo behambe beyocela izulu njengesintwini sakudala kuyiwe nasegangeni kuyenziwe lokhu abathi ulude ngesikhalangako tshisa amathambo. Abantu beke becela izulu mpela linetha. Angazi ukuthi umsebenzi ongaka ma ngabe behleli phezu kwawo bathini, bathi indlala iqhubeke ibhuqabhuqa abantu. ora abakubona ukuthi kulesidingo so nesukuthi kusukumele phezulu bakhuthaza abantu ukuthi wonke umuntu kahambe enjelele ora bebekusuku olulodwa bahambe wonke abantu kuthethele izulu line kwakugidwa amahosana izulu linetha kathesi sokuthulile uthola izinduna kuhlanganiswa nemali yokuthi abantu beyendlelele namabele kube sokupheka utshwala bezinathele imizini yabo kumbe imizini yabo sobhuku okuyinto engekho right. Akwenziwa isintu njengesintu. Isizwe sakithi asibuyele emasikweni akudala. Bekele ukulandela izinto zegovernment le engafuni ukuthi into zamasiko ziyenziwe.
Basakazi baka Studio 7. Umgwaqo wenkaya madoda isimo sawo sibi. Lesikhathi esesele khathi sikubana siyefika isikhathi sikubana izulu siqalise kube madoda umgwaqo wenkaya lukhalo lwempolompolo lukhalo lwehlabusi ovele ungumbundu wembambayidla nxa uhamba ngemoto encane uyaganxela ibhasi kwezinye indawo sezigijima endleleni yezinqola zithiye okuyithara khonoko kulukhalo lwempolompolo phezulu. Ake likhumbule madoda ukubana ibhasi eyabe layishe umthwalo phezulu nxa ingasekho phezulu ethareni isigijima eceleni lapho okuhamba khona izinqola kutshotisa ukuthitsha ukuthi izinqola kazibuye phezulu kulolo khalo lwempolompolo amabhasi agijima eceleni lemoto ezincane. Izimoto ezincane ziyaganxela emgwaqweni wenkaya especially kuyena le-straight point yase-cross matapa akuhambeki mbala kunzima madoda. Angisakhulumi ke ngokuthi nxa usuyaba ngakubo nkaya kumbe mhlawumbe usudlule enkaya usiya kubomathetshaneni usiya khonale kubo siyadodoba umgwaqo kawu komadoda ibhasi phezu kwemgwaqo yiwo kwakuthwalwa umgwaqo webhasi kayisekho. Ibhasi gijima lezikotshikara endleleni izikotshikara kazisakwazi lokuthi zihambele kweliphi icele ngoba amabhasi kawekho phezulu. Urhulumente omutsha madoda wathe ngena wathi uhlupho lwemathebeleland le-Mat North le-Mat South lonke uyalwazi baza kuthi baprioritize ukubana babonti baqhuba inhlelo ngokuphuthuma ngoba lezi zigaba zisalele emuva kodwa esesikubonayo khaleselulokhe kuyikhonoko komgwaqo wenkaya kaSmith madoda ayikudlala ngempilo zabantu. Uyazi ukuthi sisakhula ukusuka koBulawayo siye enkaya is about 158 kilometers or so sasihamba u-1 hour 30 minutes kodwa khathesi sicela uhulumente akasibhekele madoda. Siyakhala ngoba lo muntu okuthiwa umele inkaya ngumama uSithembiso odlalele eTheruelfe inyama endlovu akakho la kuground lo mgwaqo wenkaya lanxa bona besiya khonale bahamba ngezimoto zabe loku ntofontofo ezigijima phezulu kodwa ke uzulu udla imbuya ngoluthi impilo yethu isengozini. Ngu-Elfas okamaphikelela lo ngiyabonga.
Salibonani lonke basakazi be-Studio 7 lonke ngethemba liphilile lonke ngegama lenkosi Jesu Kristu. Okhulumayo nguNomazulu Mpofu ngibuya eCholocho kwasiphepha. Mina into engabe ngithanda ukuyitsho esenhliziyweni yami ngoba ngathi bekukhulunywa ngokuthi ibandla le-MDC ngathi lizofuna ukungathi liyangena emgwaqweni. Ngiyafisa ukuthi ngoba bakhontinya beyenzele yonto but sikufikele ukuthi ingabafaka engozini ngoba ngapho akuvunyelwa ukuthi uzimele wenze into nasenhliziyweni yakho kungenzeka begcine sebeboshiwe. But siyathemba ukuthi mhlawumbe umongameli wethu engabona ukuthi abantu bakhathele.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela wakho mbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Abameli bemelika labesiTaliban abaphakathi kokukhulumisana kunkulumozo ukuqeda impi ye-Afghanistan yona esileminyaka leminyaka babikwa sebevumelene entweni eziningi ezilakho ukuqeda lempi. Inhloko kahulumende wele-Pakistan umnumzana Imran Khan uthi uzadinga usizo kunhlanganiso zomhlaba ezigoqela e-United Nations ngaphezu kokungezwani okuphakathi kwelizwe lakhe lele India. Amazwe la abanga isigaba seKashmir. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umlobi weMelika odumileyo unkosikazi Toni Morrison kasekho. UMorrison ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engu-88. Waba ngumlobi onsundu wesifazana wokuqala eMelika ukuthola umvuzo weNobel Prize in Literature. UMorrison wayeloba egxile kakhulu kudaba lokucindezelwa kwabantu abansundu ngabamhlophe eMelika. Ingwalo zakhe zigoqela oluthi Song of Solomon, lona olwathola umvuzo weNational Book Critics Circle Award ngo-1977, kanye lelithi A Beloved, lona elathola isicoco sePulitzer Prize ngo-1988. Owake waba ngomongameli weMelika umnumzana Barack Obama ngomunye wabantu abakhalele imuli kankosikazi Morrison. U-Obama uthe ukudlula kwakhe emhlabeni yikulahlekelwa kwelizwe leMelika lomhlaba nje jikelele. Amazwi ka-Obama agcizelelwe ngumlobi weZimbabwe unkosazana Novuyo Rosa Chuma, yena oqhuba izifundo zakhe zaphezulu eze-PhD kwezokuloba e-University of Houston khonapha eMelika.
Silahlekelwe indlovukazi, but uphumule ugogo u-anti uToni Morrison. Ngaqala ukumbala ngiyi-teenager ngebhuku lakho okuthiwa ngu-Song of Solomon. And yazi into emangazayo ngo-Toni Morrison ukuthi wayebhala ngabantu abamnyama lapha eMelika ngesikhathi abantu abamnyama ababekhangelelwa phansi khona. And even ingwalo zakhe esaqalisa ukubhala zazikhangelelwa phansi ngamakhiwa lapha e-America. And wayengumfazi owayeqinile. Ngikhumbuza umuntu owayenjengokhwindoziphileyo, umuntu oziphetheyo, ozaziyo, oyaziyo indlela yakhe nezinto afuna ukuzenza. And azange noma kwakunzima ayekele ukubhala ngabantu abamnyama lokusifaka emhlabeni, putting us on the map. And more important, uMorrison wavula indlela for ama-writers amaningi, including Osoyinka labo Achebe lapha e-America. Waba publisher kwi-collection yakhe ama-conversations with writers. Umuntu lwana okwanisa ukubringa together ama-different writers from different places. So wayengazibhaleli yena yedwa, wayebhalela thina sonke.
Waba ngomlobi ongumuntu onsundu wakuqala ongumama njalo ukuthola umvuzo weNobel Prize in Literature. Khonokho kwaphathisa njani ekuthini abantu abamnyama bazizwe labo beqakathekile ngokubona kwakho?
Yasilandela indima yakhe uMorrison. By the time wathola iNobel Prize in Literature, it was after isikhathi eside umsebenzi wakhe ulokhe unowa ngabantu lapha e-America. Abalobi abangabantu abansundu lapha e-America yibo ababhala incwadi ibhuku lakho kuthiwa ngu-Beloved lize liphume. Ukuthi sicela-ke phela limrecognize uMorrison. Sade wayelokhe loba limdlula, limeqa. Yikho-ke kulandela incwadi leyo wawina iPulitzer, then wasewina iNobel. And so okungenza ngiziqhenye ngoMorrison ukuthi njalo wangumlobi abantu abanye abansundu ababeziqhenya ngayo, ababefuna ukumphakamisa, ababesithi nxa uMorrison ephumelela sizizwe ngani sonke siyaphumelela, siyabonakala athi siqakathekile emhlabeni, impilo zethu siqakathekile.
Wena njengomlobi onsundu lawe ongumama, kuyini ongathi ukufundile embalini yakhe?
UMorrison for mina wamfundisa ukuziqhenya njengomuntu wesimame onsundu. Njalo okunye okuqakathekileyo yikuthi wasifundisa ukuthi kuqakathekile ukuthi nxa sibhala khulumisane. Wayebhala ekhuluma nabantu abamnyama uMorrison, wayengabhaleli abelungu. Into eqakathekileyo ngoba yinto enzima yokwenza, especially even ngathi esemhlabeni, ngoba nxa ubhalela abantu bensundu abelungu abayiwaka phethe ama institutions babe bengani abakubona. So uMorrison wasinika that imvumo sokuthi siqhenye ngokuba bemfundi ngabantu besimame sokuthi sisithathele phezulu singasikhangele siphathe. And even though now kulokho ekunzima sokungcono ngabantu abanjengayo.
Njengoba eselele nje alubana elalele uMorrison ungamvalelisa ngapha manje.
Yo ngathi halala, siyabonga Ndlovukazi enkulu, siyabonga isipho sinike thina emhlabeni. Ulale ngokuthula nalapho khona, siyabonga sithemba abaphansi bakwemukele, kuyagidwa, kuyathokozwa lathi siyathokoza lapha noma nje sidambe.
Unkosazana Novuyo Rosa Chuma ngumlobi weZimbabwe oqhuba izifundo zakhe zePhD kwezokuloba eUniversity of Houston konapha eMelika. Ingwalo zakhe zigoqela uShadows, Low House of Stone. Molweni, amavuko zulukandaba mavuyani, siyalubonga uxhaso lwenu emsakazweni lababukeleyo ku Facebook. Silabo banike lamhlanje kulo Pamela Gochane Dube othi wena sivukile msakazi. Kuzobalo Pamela Khumalo othi wena sabona msakazi, yebo makhumalo. Noma gugu Ntombi Ngwenya othi wena kunzima shiwa ekhaya. Kuzoba lo Brian L. Ndlovu othi wena livuka njani basakaza bahle, hayi sivukile Ndlovu enkulu. Chris Zulu ala uyabuza othi livuka njani basakaza, hayi siyavuka Zulu singabuza wena. Clemence Mzola Dube othi wena morning from Zansi Africa. Kathiwe Ncube uthi wena amavuko msakazi, hayi sivukile manqube singabuza wena. Pamela Khumalo uyaphinda laphana uthi wena eZimbabwe kunzima ukuzalamula ophezulu uNkulunkulu phela. JD Junior Dube umthembo sithembayo uthi wena livuka njani inkomo emsakazi wena ohamba phambili esiwuthandayo. Siyavuka Mtembo sithembayo, siyalibonga uxhaso lwakho. Thembani Jiane uthi wena ayikho into elungiswayo nguhulumende. Siyakhala akekho oza sizwela bazi i-corruption kuphela. Zelimnyama ehlabela ke kamnandi lapho uthi yena vuma. Usigqibela ke uhlelo lwethu lwekuseni, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDC lithi uZulu kumele aphatheke ngobuningi ekutshengiseleni kwalo ngeviki ezayo phezu kokutshabalala komnotho. UZulu weMatopo ubhekane lendlala embi njalo uthi usizo lokudla osolucelwe nguhulumende kwamanye amazwe ngabe luyaphuthuma lumfinyelele. Lekhumbule zikhona izakusihlwa ngo-7:30. Kanye lakusasa ngesikhathi esifanayo ezekuseni phela ngo-6:30. Asidibaneni ke khonapho olivalelisayo ngontungamilinkomo. Litshone kuhle.